Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhla zilitshumilane kuhlalula 2024 ngoGives Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu beSouth Africa.
Ubunjwa uhulumende womanyano weSouth Africa.
Abantu kunzima sesitokuphila ngemkhula loxakuxaku akuvunwa ngalutho labala imigodi imigodi yangwena isidraya amanzi kawakho sithole nzima sure.
Bakhala ngendlala elowagweru enkabazwe njengokuthiwa isigaba sabaculi iwas a Friday. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekubunjwe uhulumende womanyano kwele-South Africa ozabusa lelo lizwe okweminyaka emihlanu elandelayo. Lokulandela ugedo olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe ongaphumanga iqembu elinqobileyo okukhanyayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ibandla elibusayo kwele-South Africa ele-African National Congress likhethe ukungena uhulumende omanyano nebandla le-Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party le-Patriotic Alliance. Lumanyano uvezwe ngesikhathi iPhalamende entsha kwele-South Africa ihlala kwakuqala namalunga ayo egcotshwa okwakuqala. Umnumzana Cyril Ramaphosa nguye ohle wakhethwa ngamabandla la ukuba umongameli welizwe. Unkosikazi Thokozile Didiza owebandla le-ANC nguye okhethwe ukuba ngusomlomo wePhalamende, kwathi unkosikazi Anele Lotrieti owebandla le-DA wakhethwa ukuba umsekeli wakhe. Esekhuluma ngalo manyano unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthe ubunjwe ngemva kokukhulumisana okujulileyo.
The ANC is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu beSouth Africa nezidingo zabo.
To ensure that our country comes together to address the common challenges it faces.
Umkhokheli webandla le-DA umnumzana John Steenhuisen uchaze umanyano omutsha njengethuba elitsha lokuthuthukisa eleSouth Africa.
And we believe that the government of national unity is South Africa's best opportunity.
Siyathemba ukuthi uhulumende womanyano lo lithuba elihle kulizwe lethu ukuthi lithuthuke njalo sisebenze sonke ukuvikela inkululeko yethu.
Rights as sacrosanct. And we will work together to protect our constitutional democracy.
Umnumzana Velenkosini Hlabisa ukhokhela ibandla le-IFP laye uncume kakhulu lumanyano.
We will participate in the government of national unity for the sake of.
Sizaba ingxenye yalo uhulumende ngoba yikho okufiswa ngabantu bakithi abafuna ukuqedwe inhlupho zabo.
With a stable government that will address their challenges.
Ngakulunye ihlangothi ibandla le-EFF elingangenanga kulumanyano lihlangene lamanye amancane lobanje izihlalo zabo zephalamende zingafiki amachumi amahlanu 48 kukanti ibandla le-Umkhonto weSizwe alingavezi ukuthi liza kuba kuliphi icele lezihlalo zalo ezingamachumi amahlanu lesishiyagalombili 58. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi lobanje lumanyano kukhanya umuhle kakhulu kuntuthuko yezomnotho weSouth Africa ngolokukhathazeka kwezinye izizalwane zeZimbabwe.
Liyazi lonke ukuthi iPatriotic Alliance ilibandla elikampeyine kakhulu ngokuthi abantu bokuza abahambe, ikhuluma kakhulu ngamaZimbabwe. Sike sabona uhulumende ngithi mina umkhokheli waleli bandla uGayton McKenzie esiya kuma eBorder City kabahambe njalo nsuku zonke uhlala sithi yena angakufuna kuphela nxa kuyikuthi uyangena uhulumende lo lebandla le-ANC ukuthi abantu bokuza bahambe. Uhlale ekhuluma kubi ethi kumele kucitshwe imitshina aye life support siza abantu bokuza ezibhedlela kufakwe kuphela ama South Africans.
umgcinisihlalo wehlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthomas Bena uthi okubathokozise kakhulu ikwamukela impumela yokhetho kweningi lamabandla abedlulisa. UmaBena uthi akukho kubi ngomanyano lo owethuliweyo kodwa okuningi izifundo okuzafanele zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
South Africa sekufundayo ukuthi kabazange badinge umuntu wangaphandle ukuthi abancedise. Bayazikhulumela bona bodwa. Yisifundo ukuthi lathi sizalwane zaseZimbabwe siseZimbabwe kumele sivumelane ukuthi ukhetho selubamba njani njalo futhi sihloniphe impumela yokhetho. Nxa impumela yokhetho sisho ukuthi sakhe uhulumende womanyano kumele sikwenze ukwenza ukuthi ilizwe lethu liye phambili ngentuthuko.
Kukhangelelwe ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa uzagcotshwa kunsukwana ezimbalwa ezilandelayo okuzalandelwa ikubunjwa kwedale labaphathi ntambo abalamalunga avela kumabandla onke awuhulumende omanyano. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Kulendlala esabekayo elwagweru enkabazwe lapho abantu bakhala khona ngokuswelakala kokudla amanzi lokunye. Abanye sebephila ngokudla umkhuna, kubika uEzra Chisasibanda.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebethengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye wababhekane le ndlala ngumnumzana Benjamin Mpala ohlala e-St. Faith.
Kule ndlala esabekayo abantu kunzima sesiphinde ukuphila ngemkhuna yoxakuxaku akuvunwanga lutho labala imigodi, imigodi yangkwenisa idryer. Amanzi kawakho so sithwele nzima sure sasenza amaplan ukuthi sidlale ngama club ozo zigogogo la yini komunye ngomgano akunzima apho ilwa gwenelo nyanga.
Umnumzana Bongani Ncube ohlala eShagari ongutsheketsha yena uthi indlala yodwa lo nyaka.
Mina mphume endayena okuthiwa kuseShagari hayi lo nyaka kunzima kulamanzi izulu kalikho lezibhurane zifile khonapho nzama umuntu inkorokozi akulamanzi akulalutho sibili hayi kunzima lo nyaka.
Emaboneni lakho bayakhala abantu ngokuselakala kokudla amanzi. Umnumzana Bednico Mbano uthi abantu bonke badinga uncedo.
Elogwelo asikalutho kwatsha so asiboni asinalo ukuthi singabamba ngakho ngoba kudala msebenzi. Into besicela besicela uhulumende ukuthi ngasincedisa esiniko kokudla abantu bazakuthi.
Lokhu ufakazwa umnumzana Michael Makhwili weMakhulambila.
Fida aselwagweli kunzima izulu lana kumbe kathathu layala ngisho lokusivumela ukuthi sivune nje ngisho lokuyisiqu nje komumbu. Indlale lapho ukuthi ungawona nje umumbu owodwa owele phansi esigayeni noma nje akunzima indlale lapha inzima.
Umsekelo mgcinisihlalo webandla leZanu PF kuward 20 abamhlobo umnumzana Gordon Tuma uthi abantu bayaphiwa ukudla loba nje kukulutshwana.
Lo nyaka izulu alinanga, indlala ikhona siyalamba kodwa umumbu uyalethwa nguhulumende. President unikeza abantu ukudla so mhla 21 Jahola.
Induna osogwala uthi amanzi asatholakali njalo kule ndlala esabekayo.
Akulazibholani zamanzi indlala hayi abakazipholisi bakhona nje ngigana khona okwabanye hayi bakuqeda masinyane.
Izulu ize lefika bazabe bephila ngani?
Bazabe bethenga.
Okay.
Kathathi banyakhona bazathengisa inkomo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathuma esithupha 61 million ababherele indlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezilithumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngiyimele Studio 7 elwagwelo igama lami uEzra Chisasibanda.
Wezibhadalanele Melika sixoxa nodabuka eZimbabwe ohlala elizweni leli unumzana Rafael Mthombeni ngokhetho lukamongameli wakwele Melika ozaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Uthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ufisa kakhulu ukuba abuyele esikhundleni.
Kuyabonakala ukuthi usengumuntu osekhuluma engathi uyazivikela kuso sonke isikhathi njalo lokuthi usefuqa kakhulu wenzela ukuthi angene ukwenzela ukuthi azixolele yena ngokwakhe emacaleni wonke la alawo kanti ke ngale lakho ukhulu laye uyafuqa kakhulu ngokuthi kuvikelwe lokho okuthiwa yidemokhrasi.
Nxa sikhangele sibili udaba lukaTrump lolu kalusoze lumephule esiya phambili khonapho nxa sikhangela ezokhetho khanye phela lokhu engazani uyaphumelela ngakhona ukuthi etshela abantu ukuthi ha lokhu kwenziwa ke abantu bemthetho khonapho kwele mpelelo senzela ukuthi enganqobi
esimele sikunanzeleleke ukuthi ukhuluma kulokhu okuthiwa yibase yakhe alaba abalandeli bakhe abamsekelayo yibo labo abamilaye loba enzicala loba engenza ngicala ayisikho ukuthi bona labo abayibase kaTrump bayimajority lapha e-America okwakhathesi bangathi bayachayana ukuthi kuyalingana akukaphumi ukuthi ozaqhuba khetho anqobe ngubani ungathi kuyalingana kodwa ke sokusiya sibili kuma-elections ngokwawo bazaphuma abantu babone ukuthi onguye ongcono ongangena athathe isikhundla nguphi phakathi kwabo babili.
Ye, siyabona njalo kule nto leyo kuthiwa yi-abortion sibonile i-Supreme Court isithi hayi kule philisi lelo kumele lisetshenziswe kumele lihlale likhona kodwa ama-democrats kade khangele khonapho ukuthi ikwabakulwa ngakho besithi ibandla lama-republicans kalifuni ukuthi abantu bayeze khona kuma-abortions akusoze kulimaza u-Biden khonokho.
Hayi, angiboni ukuthi kuzamlimaza lokho ngoba angithi laba be-Supreme Court bamisa wona lo mthetho ngaphambili ngale so khathesi besesaba ukuthi bangaphinde bamisa iphilisi leli sekuzabonakala ngathi bavele balwisana labomama. Angiboni ukuthi kuzaba yinto ezamhlupha kakhulu ngoba khona lo mthetho wokumisa yona iyaphosi ulokhu khona wona lo othandwa nguTrump.
Lo umnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha kwele Melika. Omanje sike sizwe amazwi kahulumende wakwele Melika.
Ele Melika likhathazekile ngokuqhubekela phambili kokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu e-Azerbaijan, kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller. Ukhiphe lumbiko ngesikhathi ephendula imibuzo yentathela izindaba ngokubotshwa kwengcwethi ye-Azerbaijan yezenotho elodumo njalo eyintathela izindaba uFarid Meralizade. UMeralizade wabotshwa ngamapholisa mhlaka 31 Nkwenkwezi kuqala eletheswa iphephandaba elisebenza lizimele lilwisa inkohlakalo ele Absas Media. Sekulentathela izindaba ze Absas Media ezimbalwa esezibotshiwe ukusukusela ngolwezi. Ezinye intathela izindaba ezigoqela ezomsakazo weTop Lam zibotshiwe ekuqaleni kwalona lomnyaka kuhlelo lokuncindezela intathela izindaba ikakhulu lezo ezikhupha indaba zenkohlakalo eqhutshwa ngohulumende. Alisayo ukuthi iphephandaba le-Absas Media eselisebenzela phandle kwelizwe le-Azerbaijan kanye lo-Farid Meralizad bathi u-Farid kayisiso sisebenzi se-Absas Media kodwa ngomunye wengcwethi ezixoxa lephephandaba leli. Ugwalo logatsha lwemelika lobudlelwano lamanye amazwe olusanda kukhutshwa lumumethe phakathi kokunye indaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu e-Azerbaijan luchaza ukuncindezelwa kwamalungelo abezindaba kugoqela ukuhlaselwa kwentatheli zindaba, ukubotshwa kazo kanye lokusebenzisa imithetho okumisa ukukhutshwa kwemibiko. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Mila uthi labo abasebenzisa amalungelo lo abo agoqela ukukhupha imibiko akufanelanga babotshelwe ukwenza lokho. Siqhubekela phambili sikhuthaza uhulumende we-Azerbaijan ukuthi akhulule bonke ababotshelwe ukusebenzisa ilungelo labo njalo ahloniphe amalungelo oluntu, kutsho umnumzana Mila.
La ngamazwi kahulumende wakwele Melika. Namhla sicoxa lo nkosikazi Queen Sowa olenkampani ebona ngezempila kahle.
I-business yami ngithiwa ihlalani kuhle Rugare Medical. Ihlalani kuhle yaregistra ngo-2017. I-registered eZimbabwe nase-United Kingdom. Sidila kakhulu ngama-medical aid. Khathesi sesivule i-renal unit ku-George Slundika koBulawayo. Njalo sesile sibhedlela. Isibhedlela si-under renovation. Kusuke nje kwaba lama-challenges. So asikaqedi ukuthi si-renovate. Njalo sesilalokhu abakubiza bathi i-domiciliary care, lapho esihamba khona sisiyabona abantu ezindlini, sibancedisa ngokugeziswa, ngokuwatsha, ngokubhadala amabhili. So sesikhulile.
Ye, nxa sikhuluma-ke ngakhonokho-ke elikunika abantu kwe-health insurance, lokhu kuyimalini ukuthi umuntu abe khona phakathi?
Kuqala ku-$17. I-$17 iyabe ikuhambisa ezibhedlela ezinjengabompilo central lama-mission hospital. Ye-$17 ebese sisi that is for umuntu omdala nomntwana kuyafanana. Ebese sisiba lama-plan alandelayo, umntwana kuyabe kuyi-$40, umuntu omdala kuyi-$59. Leyo iyahambisa kuma-private hospitals enjenge-corporate 24 lezinye nje ezinyeizibhedlela ezincane ngaphandle kwe-Matadei ma okobulawayo. EHarare iyahambisa kibo Bains Clinic, maningi nje lapho ungahamba khona. Then bese sisiba lekuthiwa yi-Clover, ke ikuhambisa zonke izibhedlela ongazicabanga eZimbabwe. Kobulawayo ngikhuluma nge-Matadei, eHarare ngikhuluma ngabo St Anne's, zonke nje izibhedlela ongazicabanga kobulawayo. I-specialist uyahamba, ama-physiotherapist, ama-GP, medication, amaplani wonke nje awethu avumela khonoko. And nxa ukuthi ungagula wehlule kukwelatshwa eZimbabwe, ba udoctor uyakurefera eGoli kumbe e-India. Into enhle ngakho futhi silalokho kuthiwa yi-funeral plan. Nxa ukuthi let's say udlule emhlabeni, siyanika i-bereavement token ye-$300 with all our plans. And all our plans futhi njengabantu abaningi eZimbabwe siyazisebenza. Ma unga-admitha esibhedlela, after 48 hours uyaqalisa ukuthola i-cashback ye-$100 a day. So i-day u-dischargewa uyahamba ufila amafomu bayakunika $100 per day.
Lo ngunkosikazi Queen Sowa, umqondisi wenkampani yehlalani kuhle healthcare, ubexoxa le-Studio 7 ese-London. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7, elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibonani, ya. Kati besuka lisibuzele u-government waseZimbabwe ukuthi ulwane nathi thina abandebele or ulwane namaZimbabwe nje wonke. Ngoba okwamanje sigcwele iganga sizama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa, sizama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa. Sicela ukubuza ukuthi intengo yama-passport, why i-passport yakhuphuka kangaka eZimbabwe? Kodwa esikhala ngakho ukuthi intengo iyakhuphuka, nemisebenzi ayikho, nemali ayikho, siyaphuma siyathabalaza emazweni. Wakuwayibona kuphi i-passport ye-R3200? Ma uthe icathanisa nale sikhona thina lapha e-South Africa esizama ukuncaka khona ukuthi sidingele imdeni ukudla, ma bekubuza ukuthi ni-passport ngithatha ngamalini, sizwa bethi i-R3200 nethi i-passport sithatha ngaboma-400. Alikuboni ngani u-government kazinu yini amakhwapha umnankagwa labalandeli bakhe? Yini akuyangisi yini lokhu ukuthi uzwe uzothatha i-embassy yakho uzoyifaka lapha e-South Africa izobiza i-price ethi i-R3200 bona lapha eyabo ama-embassy esenza i-passport nge-R400?
Ngiyasakaza ka-Studio 7, okhuluma ngumthandazile Ndlovu, ngikhuluma se-Johannesburg e-South Africa. Hayi, ukwenza kwe-South Africa ama-South Africans ngeke kufanele se-Zimbabwe. E-Zimbabwe angithi kwenziwa intando kamnankagwa, lana e-South Africa kwenziwa intando yabaningi. So kumele sikukhangelisise nxazombili ukuba i-South Africa kwenziwa intando yabaningi kumavoti, hayi intando yomuntu oyedwa. EZimbabwe ungantshintsha nje lakho uba ungasusa yini umnankagwa, kwenziwe intando yabaningi, intando yabantu. Andlelani kwizwe likamnankagwa lezanisiyo sakhe nemoli yakhe.
Ngilibingelela lonke. Ya, ngithi ngikhulume ngendaba ze-politics yakithi ekhaya.
ya kuma opposition ku opposition lapha bangathi babonakala abantu uchamisa lo job scholar abantu kabakhethe job scholar job scholar ubrave yikho kufuneka ku politics uyavuma konke ukuthi kwenzakale njengo kwenziwa uMandela ya uyavuma konke ubela abantu khangela uchamisa udinga izinto eziningi uku politics uzodinga imali.
Ye laba ke ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo. Lalilakho ukusithumela enu imbono kunombolo ethi 1202-465-0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo senu kunombolo ezithi 1202-465-0318. Sizosibale njalo lokunye okwenzakala khonapha ke kuFacebook yethu yesiNdebele VOA Ndebele. Kulokhu sikuthumezileyo kumbe sokuphanyeka khonapho ukumayelana lo ntombazana okuthiwa ngu-evangelist, umama lo unkazana lo uthengisa inkoni koBulawayo, nakho okunye okwethulwa ngabantu. Uyakhala sibili untombazana lapha uthi lobethengisa akatholi imali engani ithe xaxa. Kulo Cynthia Brown uthi kubi kakhulu kwele Zimbabwe, waze wahlupheka umntakamama. Ake sincedeni bantu bakaNkulunkulu. Kuzobuya ke uMazibisa Shepherd Sindiso la uthi hey, waze wahlupheka umntwana omncane, kambe akula yini ukuthi singamnceda ngakho untombazana lo. Kubuhlungu ngoba uzagcina esenda esisemncane. Kuzobuya Anthony Mpo futhi bakithi lingajajile abazali bakhe ngoba eZimbabwe kulobu zima obumangalisayo. Kuzobuya loThando lweNkosi Thando Nkomo uthi umntwana lo mncane kakhulu uphandela abana wakhe, so uthe khona uphandela abana wakhe njalo ukuthi ubadingela le school fees. Kuzobuya ke uSindiswa Likhupha uthi muhle usisi bakithi, ngabe uyathola uncedo olungcono. So ke kulabo ke abafisa ukuthi bamncedise, xhumanani ke lo Ezra Jesus Banda, sibona ngazani ke uzelinceda khonapho ke ukuthi uncedo lufike kuntombazana. Zoma Tobias uthi emakhazinjeni ikhasi lami, uhluphekile lo ntombazana, singazi singamenzelana okuhle. Prince King Sandile Genga uthi lapha phela kulobuhlungu bunzima, kuthi abantu zabona bevota ngendlela engayisiyo, kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya ke umfoka Brighton Ndebele uthi o bakithi sazahlupheka kwale Zimbabwe, kambe soneni. Brit Tandeka Ncubeza kucinga ngawe lapha uthi kodwa bakithi hheyi, impilo le inzima, asazi ukuthi sonani kwele Zimbabwe, kambe kuyophela ngani. Ye kunjalo ke isihlobo zethu. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lomhla ke sokuba ngokwenzakala kule South Africa usokubunjwa uhulumende womanyana manyano. Nato ke uhlelo lukaZulu
Kuhlelo Woza Friday kuliviki sixoxa lophathisani moyo oweqembu lemokomba eliqala ukuchaya namhlanje eMelika. Iqembu leli elizachaya eWashington DC namhlanje likhangelele ukuphatheka njalo emikhosini evalisela oweAfrican Vibration Music Festival lowe the Africa World Music Festival.
Amalungiselelo wonke nje kusendleleni eqondileyo kuhamba kahle njalo silethemba ukuthi umculo lo esiza lawo abantu bazowamukela kakuhle nje njengoba kodwa vele sike saba khona ngapho enyangeni edlulileyo ngathi ezimvili ku-April khonapho kodwa hhayi sisebenze kakuhle nje ngemva kweminyaka singazange salugqoba kwele Melika ngaphambili ngibona kungaba yi-5 to 6 years khonapho kodwa but ngendlela masise siphenduka ngayo hhayi basamukele kakuhle lapho ebesihamba khona sitshaba khona hhayi konke nje kuyinto kade ihle kakhulu lapho kuze kwasijabulisa.
Moyo namhla lichaya ngaphi njalo ngeziphi ezinye indawo elizachaya kuzo?
Sizokuba Washington DC Kennedy Center and then sizokuba le Dallas Texas kuthiwa yi-African Vibration Music Festival le sizobe sixhumene nabanye abahlabeleli bakuleli kwele Zimbabwe abakhulu abanjengabo Thomas Mafumo la uzokube ekhona khonale ngathi nje kuyabe kukuhle bakhona nje abanye abasasukumayo njalo sabamema lapho bazokube khona isihlangene sinjalo and then sibe sesisiya kuthiwa yi-Showman's Page Grassroots Festival yikho lapho esizokube sikhona siye kuba e-Detroit nako-Boston.
Kukhona na okutsha abalandeli abangakukhangelela?
Nje amaculelo izingoma zakhona ungathi zimnandi sizibeke nje ngolunye uhlupho olungathi lutshintshile kancane ngendlela bona kade besazi ngakho so hhayi lathi sikhangelele sibile ukuthi lokho kuzokuba yintokozo kizo izethameli zethu.
Abalandeli bengaxhumana njani nani?
Kuyikuthi lapho esiyabe sidlala khona nxa bethe bakhangela kuphethe bathola abangazali besizwe kodwa balesifiso bayakhona ukuthi bathenge amatikiti kulezo ndawo esizabe sikizwe nxa kuyikuthi siyabe sisetown khonapho. Njalo imiculo yethu iyatholakala konke ku-Spotify, YouTube endaweni ezinjalo nje konke kuyo ungasidinga khona kuthi ayasithola. Then okunye engingakutho ngikhona ukuthi loba libe ngasimema nje lapho ababe khona kumbeni loba ngama-festivals loba yini ya nxa bengathola ukuthi bekhulumisane nabo manager hayi konke siyakhona ukufika khona.
Namhlanje yiphi ingoma ongafuna siyichaye kuhlela?
Hayi sile lama-video esinawo esawenzayo ingoma okuthiwa ngumzarahapana so maningani kungaba yinto enhle kakhulu nxale ngasimpla nje le album lethu nalelo kuthiwa tusona elitsha esilalo nje lisempla ingoma ezikhona phakathi konke kanjani.
Yes, yabo kakhulu ke Daboka Ncube lemkumba konapho ke walamhlanje simalapha uhlelo lwenu zulukandaba olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube yelake.